Abahlali bemadumavisa engagula kanye nje lezinye iziqinti bathi eminyakeni emihlanu edluleyo sekenambelele ukwanda kwamankampani asebenza ukuletha ubhuco oluphambaniswa umoya ophefumula ngabantu emadolobheni kanye lemaphandleni. Umnumzana Simon Chuma odabuka emadumavisa uthi amankampani afana labo-Sinohydro, Zambezi-Gas, Makomo Resources lamanye asebenza duzane kakhulu lemizi yabantu okwenza begcine behotsha umoya wamalahle.
Bayagebha mahlayana amalahle bayathwala ngamarori ama-haulage trucks lawa besebenzisa imigwaqo yona le esetshenziswa ngumuntu wonke ama-public roads sebewabulela ama-roads lawa sekuyipolishini uthuli lodwa lwesabukazi akabalani labantu bona babhizi nje ngokwenza ibhizinesi yabo bethatha izimali lapha besiya ngakibo kodwa bengayenzi lutho ukuthi kumbe basuppress i-dust kumbe bayenze njani.
Inkulumo kaChuma igcizelelwe ngukhansela Brian Chikumbo kaward 3 eWange Central.
Every day kula ma-clouds e-dust and also we've got i-Eskom nayo futhi nxa kulo moya it blows to direction yekomboni.
UChuma uthi yena sesesabela impilakahle yakhe ngoba ubhuqu lolu luza le mikhuhlane enjengeyofuba.
Nxa ulwele ebusuku uyawubusisa ukuthi sugcwele uthuli naphansi unganyathela haya phela abantu abaningi vele nxa bevuka awungeke utsho ukuthi ulele egezile ezinyaweni lapha kuyabe kumnyama tu nge-dust yangkhona yena le fine dust yabe wele phakathi kwezindlu so bathi yiyo manje enjani elimazayo kumaphaphu lapha.
Omele isigaba lesi edalele ephalamende umnumzana Daniel Molokele uthi inhlupho lezo zidinga ukukhangelwa kulandelwa isisekelo sombuso ethi izolo bekungenje
bekungela indaba yamapollution lesibonayo ongahlonitshwa kwemvelo, ongahlonitshwa kwemfula, izintaba esikubona kulezi nsuku. So siyakhuthaza ukuthi ama-companies ahloniphe imvelo eWange.
Ephendula kulokho, umnumzana Mgcini Ncube wenhlanganiso kahulumende e-Environmental Management Agency uthi inhlupho lezi zivamile ngesizathu sokuba ezinye inkampani kazilandeli imithetho yemvelo.
Efforts are being channeled towards ensuring that dust roads are being suppressed.
Siyafundisa izakhamizi zeWange ngendlela abangazivikela ngazo ethulini lolo. Njalo silemizamo yokwehlisa uthuli emgaqweni kanye lokususa eminye imizi endaweni lapho okulohlupho lolu.
Uhulumende ngomnyaka ka-2017 wanika izithupha zokwemba amankampani amaningi eZimbabwe ngenhloso yokuzama ukukhulisa uhlangothi lwezemigodi ukuze ulethele ilizwe inzuzo engaba ngamadola emelika ali-12 billion ekupheleni walomnyaka. Kodwa izakhamizi zalumango zithi inzuzo leka bayibone ukuthi iyangaphi besithi le mifula efana labodekha ingcolile, izifuyo ziyaphunza kanye lenyamazana zendle ziyafa ngokunatha amanzi ale mithi asetshenziswa nqa senjwa. Ngimele iStudio 7 ngiseWange ngingunokuthi abadlamini.